Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weBrithani osegcizelela ukuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu $125 million ngenxa yokuhluthuna amaplazi eZimbabwe amankampani akweBrithani amabili.
Kube kuyinto nje layo e-right footage ngisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele.
Agambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Scala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu uselesibindi.
Injalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awukuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Upper News libika ukuba umthethwandaba waphezulu kweBrithani ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-Land Reform Program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la abahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso yeWorld Bank alilawo amalungelo okwahlulela lolu daba. Imuli yako Von Pezolds lenkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelana samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty.
The Voice of America.
Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe eHarare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela eletheswa umnumzana Job Scala owebandla le-Triple C. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalutshwana abantu laba, abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlazela ludaba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Yes, sibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospona indaba into amaviki alandelayo ku-February. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa i-bail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo sebetshengisela. But siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU-PF ayave emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengiselwa kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibwa sokusibangani nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana. Njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabitholakali bethola imifanekiso kumbe bethotha okutshengisela lokhu kade sokusenzakala ngabantu akade bebuthane beku-solidarity no-Job Sikala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyoxhasa uMnumzana Sikala?
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwani kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengiselwa okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo, but abantu kade bebalutshwani bebengakho baningi. But kube kuyinto nje layo e-right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele, which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho okwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu kabesesabi, ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephongukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzani, ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumele amasosha emgwaqweni adukula abantu abulala abantu. So kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo. Lokho okwenzakaleyo lakho akade kuyinto le singayithi ngesilungu yi-spare of the moment ukuthi kuphongukwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
UMnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempila kahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121 njalo abelatshwe basila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. UMombeshora uthe njalo ikholera esikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Kutu, Chiredzi, Mazoe laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babulelwe ngurhulumente ngoba ikholera ukuze ibe khona yisenzo sikarhulumente. Nase sisoka ikholera ukuthi ibulele abantu njengani ikholera izisukele lapho akade isuka khona yalanda abantu yafika yababulala. Kukanti ikholera-ke ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala urhulumente wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe. Okwesibili, urhulumente wakithi kavume ukuthi into yakhe leyo ukuthi ayiZimbabwe National Water Authority zilwa yehluleka kudala. Siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo kumbe kuthi kuyimpumela yokwehluleka kwezilwa. So nxa singablema singathini ikholera ibulele abantu, asithi imizimwa ibulele abantu ngoba izimwa yehlulekile ukuthi kube lamanzi ayehlanzekileyo. Ngokwehluleka lokhu kwasekungenisa inxeba lokungena kwekholera, ayiphombanga ukungena nje ngenxeba lokuhlatshwa isipikiri.
izinwa yebo lihle zilisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqutshwa njani
kulomthetho elizwe okuthiwa yi-devolution of power eku-constitution yeZimbabwe izinto ezinjengamanzi into kumele zehliselwe ezabelweni kusukswe kuzinwa kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngicela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi ikholera indaweni igcwale ilizwe ngendlela enje yebo omunye wathi yebo kayiqalisanga izinwa ngithanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvukuzane kayikubulali ngelanga elilodwa imvukuzane yakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho leyo yimvukuzane yezinwa kusukisela yangenayo saqala ukubona ikholera imemetheka igcwale ilizwe ayehle amandla angene ezabelweni lolu dubo esilubonayo yimvukuzane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokhu ekuqhubeka kusidla kumemetheka ilizwe lonke ngakho yikho sithi thinamandla kawehliselwe ezabelweni ama-local authority kawazikhangelele bona ukuthi amanzi azanzwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama-local authorities lowo ngakho kungenzakala ama-local authorities kuzakuthola ukuthi kulula nokuthi lapho besehluleka kambe kunenkinga ba-responde masinya futhi balula ukuthi abantu babahelde
Umnumzana Khumbulani Maphosa, ngumkhokheli wenhlanganiso yamaThebeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7. Ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo. Ogobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli. Sixoxele wake waba ngusenator uMnumzana Khalipani Phugeni obehambe ukuyopha igazi watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke waya kupha ileli gazi esibhedlela seBulawayo Central. Ngesizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande owe Studio 7.
Ngizwele nemsakazi ngidingela abalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi liyimpilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved. So for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 nje kusilisa impilo zabantu abangu-3. So angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba. Ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu, ngithole kungela muntu sibili bengingedwa. That last time ngikhona besiyi-2 or 3, which was last year, last quarter of last year. Kodwa this time hayi bengingedwa sibili, hayi empty.
Manje sixwayiso bani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi?
UZulu akaphakame mfokababa, akaphakame sibili ayodonetha igazi. Njengoba ngikhuluma nawe nje ubona lapho kuvideo igazi type yami type O. Before elami bekule 1 pint iMatabeleland yonke. Yonke, Bed Bridge to Victoria Falls, Plumtree, Nyathi, Lupane, everywhere. Matebend, yonke, kule pint A1, AM is 2 for a type O. And a type O yadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani uyakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe. So uZulu akaye lapha. Akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo. Igazi lela wazi liyodingwa mbani. Kusasa lingadingwa ngumzali wakho, lingadingwa ngumntanakho, lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho. Igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela makuzalwa abantwana, yadingakala ngesinye isikhathi kuma road accidents, sometimes imepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu begcine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi. So liyadingeka nje igazi. And igazi aliriplaceka, alifani lamaphilisi phela lomuthi ukuthi kungenziwa somewhere. Igazi litholakala emuntwini. So hayi ngiya.
Umnumzana Khalipani Phugeni ngowake waba ngusenator ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani bathokaza abahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa. Benze ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo wobusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhodi abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baqoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphikiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe, kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lowo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi. Sinabo abantu abafundele lowo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho kwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke ufakwa abasha ikusolva indaba yethu yamakhodi.
Kum kuyashelela. Hayi siyezwa abahlaziyi siyezwa kuze kube labanye abantu abadini nasenithatha uhlangothi. Hayi angaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi lina likhipha indaba njengoba njalo. Ma ufanele ukuthi uye interviewa umuntu, it's not a case. Ma uziya interviewa umuntu noma wezani ufanele uzwe ekhaleni ungakhuluma into engayisiyo. Yikho kuthiwa amajena lizi akhipha into ezi-right. Qhubekani siyaphambili thina kunanto esiyisolayo. Into nje ebalulekile ukuthi as long likhipha into ekhulunywa ngumuntu akula tribalism njalo aliyabi lingafevi iparty likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke elikwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje lize lakhipha uJoseph Chuma ugcine umuntu bamtshela ekhaleni. Ekhaleni ayi siyambonga lo baba osebenza umsebenzi ongaka ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni kokunamanga khona. Thank you very much baba.
Hayi siyabonga Studio 7 siyabonga ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sizaphumula ngendaba zabo Chabangu lezi labo lokuzenza. Sizaphumula ngendaba zabo Chabangu.
Studio 7 livuka njani? Mina ngilesimanga lapha uChabangu lo amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha e-CCC every time besiye court kuthiwa amaphepha abawayenzanga ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona angana awazi umsebenzi awe-CCC uhamba kanjani kahle kahle because always amaphepha abathe ngekho ngendlela. Lo nqoba isithole ngiyosehleze win okaChabangu. Dayi lo nqoba isithole sekungantu awumbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakho asiyo yokwegqwetha. I think leso wabhadalwa, ubhadalwa izanu. Akusukukhanya kanye so ukukhuluma kwegqwetha so ngokwepolitiki lo.
Msakazi lapha sengathi le ndoda engumalakhe inkomo iyaphosisa mayithi izano yalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe. Into ewisa idola ukuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo ezibomvu zibuhlungu abalanjabulo akulathando sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abanganathando nabo. Hayi ukuthi kwahla kwacima kwakuthe kwathe akusiyikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu belothando, upresident avotelwe.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJobu Sikhala mayephume ejele ukuthi uwela kwelibhicala kwelikaChabangu noma elikaChamisa. Ikuthi ecala kuleliyani side likaChamisa ku-racist, kulabantu abaracism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Ofadzayimayere benjani abamthanda uJobu Sikhala ngoba uJobu Sikhala ngumuntu wes esintwini. So lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi injani. UJobu Sikhala mayephuma ngeka wele ku SID lika Chamisa lapho ngiyabheja. Ngenxa yokuthi SID lika Chamisa kule racist enkulu kakhulu. Kule inketha abachapi ukuthi khona umuntu ongayisiloshona akatholi isikhundla esiphezulu lapha. So uJobu Sikhala mayephuma it's very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi kona welapha kweliphi icala kwelika Chabangu noma kwelika Chamisa yabo
nanibonani sanibonani Studio 7 igama uvusa umuzi intakarhade ubhungane umthimkhulu ngicela ukwazisani bakithi ngicela iqaphele into eziningi lezi ijobo ma-stand la adayiswa la ama-stand adayiswa kungena into esihlonini kakhulu ngama-stand nakithi ematevelelend ake iqaphele le ndaba le cela noma kuthenga kuthenga ntu bangapha ematevelend awuthenga ntu esihlonini bathenga la mishonini umuntu asukakibe bezohlala ngabo uhlala kanjani endani nawo esigodlini asongosakakibe kuhle ni uma kusaza shithiwa sobhosi ithiwa singesitshonini le khona ngapha kithi ematevelelend angaze mbona umuntu wangapha ematevelend esuke siyakala emashonaland kanti una waxhoshwa yini yini cela kanti sisiqaphele abantu basematevelend siqaphelele ndaba le
ngilele enkundleni ngithi livuka njani basakazi abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni bakhuluma kudala umuntu ofuna izano phefu kobulawayo kuphela nguChabangu labo mbuso labo Albert Mhlanga yibo kuphela abafuna izano kodwa abantu baseZimbabwe ebantu bakobulawayo izano phefu abayifuni bakuveza kudala lokhyana bakuveza kudala njengoba nje ndibona sebeze basebenzisa uChabangu uChabangu la wasebenza lamakhodi njengoba ke sudilizile ke Chabangu okusuka lapho uzayenza njani lokutshela abantu ukuthi wakhe indlu yiphi indlu yakhayo Chabangu kuna manje sobaleka lekhanda likaChamisa wawungasebenzise lakho Chabangu ikhanda elikhulu
sanibonani khona ngakho linjani hayi mina ngikhuluma ngapha ngiseZimbabwe endaweni zeMathweni North wehlupho esilalo lapha thina nyama abantu abakhulile into zepensheni hayi ipensheni yakudade uthoma ngamayo ipensheni ungazi abantu bepolitiki babe bekhuluma sozuze bekhuluma ukuthi ipensheni bazikhulumele bona ezabo izimali but amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulile manje simangali ukuthi manje abantu laba abakhulileyo abangatholile ukuthi sho ipensheni kumbe nqali ngakudingisisa likubone likhulume laboba abantu benasa kumbeni omis of public social welfare labo inqali bangalitshela ngcinto hamba ipensheni kulalutho mangamabi mhlamba le
siyabingelela siyabonga Studio 7 mina ngicela ukuthi besikhululele uJobu Sikhala ejele abantu bezanu ngoba ikhothi ngeyabo bengabantu bezanu icala likaJobu Sikhala silazi ngelokuthi lilunga le-CCC njengoba i-CCC sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabangu asisekho isidingo sokuthi umntu nomuntu afele ejele esizwe inhlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe zihlupheke uJobu Sikhala akusela CCC ayiyo ebotshelweyo abamkhulule njengokuthula naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu phefu itanasa isenza kona okwenzayo isidla yonke into eyabantwana beZimbabwe konke kudlwa ngumuntu wezanu nje kodwa ingane zakithi zihluphekile sibukele usengezo Chabangu ehluthula iDrusi ezandleni zabo Nelson Chamisa ethembe amakhoti ezanu so sithi nxese abamkhulu uJobu Sikhala umuntu wenkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebembophela iDrusi yakusela lutho sizalibona elinyicebo uNkulunkulu uzosibonela enye indlela siyabona
lawo bekungamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump unqobe njalo ancitisana laye unkosikazi Nikki Haley kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwe ngolwesibili esigabeni seNew Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxele olandela ezombusazwe weMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma primary ama Republicans sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge caucus Iowa last week lapho anqoba khona uNikki Haley lo DeSantis uDeSantis wagcina ephuma kukhetho kwasala ke uNikki Haley naye uDonald Trump bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% difference kuma votes. So yeah, kuyatshengisa ukuthi hayi ama Republican lalokhe bambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovemba kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masibheka emandulo sikhangela i-history, ichithi yona i-history, umuntu owinayo ku-primary e-Iowa aphinde njalo anqobe ku-primary e-New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yinominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So uma sisiya nge-history njalo sibona ukuthi hhayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba, ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokusisho ukuthi even lalaba ama-funders abayibona aba umele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke ngecampaign yakhe labo, hayi I think babe sebebona ukuthi hayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-conteste e-South Carolina, ngoba i-South Carolina yi-state yakhe. Kodwa lakho khona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hhayi usemuva kuka-Donald Trump. So kungaba nje kuphomba ukuqinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho, but into zonke zikhombisa ukuthi hhayi usenqotshiwe ngu-Donald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubunguleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iya kukhefu lamuhla, kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele-Namibia ukuthi ele-Nigeria lizadlala lele-Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusiba ngasiphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezomdlalo wenguqu uCassius Ajezi Simana Mpofu.
Ya le imidlalo esidlalwe itshengisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegali lidlulela phambili liwina amagemu onkomathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke badlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria, okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-African Nations Cup le ukudlula iminyaka yonke esikhangela amathimu anjabo Cape Verde, amathimu angazakali kakhulu nje kwezemidlalo, kodwa aseyenelisa ukuthi athophe igroupu yawo. Then kwalawo akungathi kulobunzima khona kakhulu abanjabo Zambia, oNamibia. Ibafana la e-South Africa akuyimelanga kahle, iwini umdlalo owodwa lapho eyadla khona iNamibia yadliwa odwa. So kuseselobunzima oMozambique, kuseselobunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi zenza ngcono kakhulu kudlula amathimu amaningi.
Akhona amaqembu afana lawe-Mozambique, Namibia, lamanye nje kade khangelelwa phansi, kodwa sibone ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu ona la siqathanisa lemidlalo yekhaya?
Ya amaqembu anjengabo Namibia labo Mozambique ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe njenge-South Africa Premier League, South Africa lakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze ithi amathimu abo ama-national team abangathi astrong loba nje kubona ukuthi azi ukuphumelela ukudlula kumebe kuya kwe-next stage. Kodwa so far amaqembu abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka edlulileyo, ngoba sebethole ama-players abathole i-exposure kwamanye amazwe lapho abadlala khona kuma-Premier League. Kakhulu sikhangelela ukuthi yona iNamibia ye ma ingawina umdlalo olandelayo, ngoba umdlalo wokuqala yawudlala kuhle kakhulu yawina 1-0 ngathi yadla ngathi yayi-Morocco nsabazumbe i-Algeria yadla enye amathimu astrong kakhulu e-Africa la. Then iNamibia la umdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu. So hayi kuthi ukuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuthi noma engadlula ku next stage but esilandelayo lesana ngegwala abakuso lesi asizwe ukuba right. Amaqembu manje abafana bakhona azophuma last stage abazodlala bayongahlela phambili bazogcina kwaphana. iNamibia la noma engadlela phambili izophela khona phana. iZambia kunzima kakhulu.
UCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje isale.